So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo ekuseni mhla ka 26 kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakala ekhaya kwenzakala lalapho lakithi lapha kuprovinsi yethu e-USA labantu abasekela u-acting president uMakhubhe sibe labanye abasekela u-president Nelson Mandela.
Ukufuthelana ku-MDCT phezu kokuthi ngubani omele akhokhele leli bandla phakathi kukaChamisa loMakhubhe sokuhlasele ugatsha lwaleli bandla eMelika.
Kambe umuntu ongene embusweni ngesikhali ungamkhipha yini nge-ballpoint nge-pencil? Yimethi okumele abantu beZimbabwe bayenze nje ukuthi akukaze kwenzakali ukuthi umuntu ongene ngesikhali akhitshwe nge-pencil.
Ingcwethu kwezombusazwe zithi uhulumende kamongameli Mnangagwa ulakho ukwalela embusweni enganqotshwa kukhetho oluzayo. Yena uMnangagwa ukwele Ivory Coast isikhuluma nje ngenjongo yokuhuga usomabhizimusi bakwamanye amazwe emhlanganweni we-Africa CEO Forum. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudabuka phakathi kwe-MDCT phezu kombango obukhokheli baleli bandla sokufikile laseMelika. Abanye basekela umnumzana Nelson Chamisa kanti njalo bakhona abakankosazana Thokozani Khuphe abathi nguye omele aphathe. Lanxa kunjalo abakhokheli baleli bandla kwelemelika bathi lokhu yikudabuka phakathi ngemibono kuphela. Kodwa lona ugatsha lwe-MDCT ngapha luzaqhubeka lubambene. Kodwa kungenzakala njani ukuthi abasekeli bamabandla amabili ehlukeneyo basebenze ndawonye? Sixoxele umgcini sihlalo we-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Okwenzakala ekhaya kwenzakala lalapho lakithi lapha kuprovinsi yethu e-USA labantu abasekela u-acting president uMakhubhe sibe labanye abasekela u-president Nelson Mandela. So thina njenge-province okuqakathekileyo kithi siphila lapha e-America where abantu bayakwanisa ukubelonga to i-party A1 kodwa uma kuyiwa kuma-election ka-president kube lokuthiwa ngama-primaries ama-president lapho azothi a-debate kuze kugcine kucace ukuthi onguye okhethwa ngabantu ngubani. So lathi silandela leyo mqondo ukuthi njengoba sidividekile sinje kodwa silokhu siyi-MDC sonke whether ngabakakhuphe or ngabakatyamisa sonke silokhu siyi-MDC. Ngakho-ke sithi thina wonke umuntu wakithi we-province yethu uvunyelwe ukuthi akhethe onguyena amsekelayo but esingakufuniyo ukuthi sidivide i-province. So njengamanje sithi wonke umuntu nje ulelunge lakhe lokuthi akhethe noma ngubani amfisayo phakathi kwabo bebabili uNkosazana Khuphe lomnumzana uChamisa.
Kodwa lisebenza njani mgcini sihlalo nxa kunjalo? Kuyabe kungela kufuthelana yini phakathi kwenu njengabasekeli bakaChamisa labasekeli bakaMakhuphe?
Ukufuthelana sozekekeli kuba khona mvukankomo but idemokhrasi injalo yabona kuzomele ukuthi sibe ngabantu abareasonable njalo futhi abadala ekubeni sidila la ngalokhu kanjani ngoba at the end of the day singamazimbabweni sonke okokuqala and okwesibili singama-members e-MDC sonke njengoba layo uMakhubhe sitsho ukuthi yena ulokhu enguye we-MDC eyamampela elandela i-constitution ye-MDC uChamisa layo uthi nguye ngoba ukuthi wakhethwa ngabantu. So kunzima ukuthi thina singathi sokumele sikhethe phakathi kwabo njenge-province. Asisoze sikwenze lokho. We think ukuthi akukho productive, akuncedi ngalutho ngoba deep down all it says to do yikuthi kuhlukanisa abantu ekubeni at the end of the day kumele masokuyiwa kuma-elections sibe sesihlangene sesikwazi ukuthi sihamba ngayiphi indlela.
Uyatsho ukuthi ukufuthelana akusoze kuswelakale kodwa akufiki kubanga lokuthi lijikelane isibhakela.
Well, ma ukuthi kufika kulokho asazi ke okwamanje mina nje njengo chairmani we province sifisa sami ukuthi sikhombise umhlaba wonke jikelele izini labasekhaya ukuthi siyakwanisa ukuthi siphilisane in a respectful way ngendlela ehloniphekayo even noma singavumelani ngokuthi ngubani okumele abe ngumkhokheli.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika. Ngeviki edluleyo lizakhumbula ukuthi iNational Council ye-MDCT yazise ukuthi isixotshe unkosazana Kube labanye bakhe abathi umnumzana Abednego Bebe lomnumzana Obed Gutu. Kodwa isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Witness Dube uthi abathathu laba kabaxotshwanga baziphumele ku-MDCT ngoba bengavumelani lobukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa.
Okokuqala engizathanda ukuthi ngihle ngikutebisa abalaleli khonapho ukuthi kuthiwe udokotela Khuphe loBhebhe lobaba uGutu baxotshiwe akusiqiniso ngoba laba bantu benza umhlangano ngesonto edlulileyo bakusobala ukuthi hayi bona vele sebehlukene labanye babo bona ababathi babaxotshile ngembangela yokuthi laba abanye babo kabasalandeli i-constitution, laba abanye babo sebesenza udlakela ephathini, laba abanye babo sebesenza esingathi ngumbuthano olenketha abetshabi njalo ole kukhetha abantu ngobulili. Ngezinye zezizathu lezi ezayenza ukuthi bavele bakutsho nje ngesonto elidlule ukuthi hayi asisasebenzisani labanye bethu. So umama uMakhuphe kulolu daba umqondo alawo ukuthi iphathi ukuze kuthiwe isibuyele esigabeni sayo ukuthi isebenze njengendlela adisebenza ngayo ikuthi kube ne-extraordinary congress ezahlanganisa-ke wonke umbuthano webandla le-MDCT ngo-April kwenzela ukuthi abantu baxazulule lolu daba baphe bona kube yibo abapha isinqumo sokuthi into siqhubeke phambili siyanjani.
Ikhona ngo-April ngaliphi ilanga i-congress yenu?
Ngoba u-April inyanga ye-Easter amalanga akhona abengakacacisisi ngoba izindawo zingaka abantu abanye bethu bebhukhile indawo akade sizifisa kanti njalo nganti kuyabe kuyisikhathi sezulu kusesashela ukuthi ezinye indawo nxa kungasabanga lamatende amakhulu. Ngaleso siga sokuthi kule ama-logistics engathi iy'ndlela zokulungiselela lowo mbuthano kumele zibe kahle ilanga lona alikaphumi. Kodwa okumqoka ukuthi kule ndawo esizithembileyo eziningi ezingavuleka khona ngo-April khona lapho yikho nje sesesashe ukuthi kungo-April.
UMakhuphe loBhebhe sibonile njalo uChamisa esithi sebaxotshile edaleni lephalamende lingathi lilawo yini amanye amalunga edale alisekelayo?
Yebo, amalunga edale ephalamende akhona kodwa into okumele siyinanzelele khonapho mphephethi wendaba yikuthi kube sokungenele ubhejezana lokusetshenziswa kwabafana laba esingathi yi-vanguard i-paramilitary leyi esebenza ephathini eyiyo esethusela abantu eyiyo esisenza udaba lokuthi sesingathi iyabe ibamba abantu e-ransom ibamba abantu ngodlakela kumbe ibethusela kubana benze izinqumo abangasise ukuzenza. I-MDCT owakathesi indlela akathi sisebenza ngayo ayisiyo indlela eyayihloswe kubani isebenza ngayo. Kwakumele ukuthi abantu besebenze belokukhululeka ekutshweni imbono yabo. So abantu abaningi abangamalunga edayela parliament bayeza-ke ngasese bakhulumisane lo mama uMakhuphe basho imbono yabo kodwa nxa sokufika ekuthini bayibeke sobala iningi lisuka lingenelwe yikwesaba khonoko ukuthi nxa wena njengomsekeli okumele ngabe ngophethe ibandla nxa uzatshaywa ngele ndlela yamahlandla amaningi kangaka nxa uzahlukuluzwa ngalolu hlobo pho nxa kuza kuba kunzima kuyisihlahla esimanzi kithi ezomileyo kungaba njani. So sokulokwesaba okungamelanga ukuthi ngabe kukhona ebandleni. So abaningi abasoze baphumele egcekeni kodwa-ke ikhongolosi leyi ezabe ikhona ngo-April yiyo ezatshengisela ukuthi hhayi abantu sibili bame ngomva kwento yabo basayazi into abayingena laleli bandla njalo basafisa ukuthi bayifise.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzangena umhlangano omkhulu wabosomabhizimusi kwele Ivory Coast lamhlanje lapho azaqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano we-Africa CEO Forum lo uphela kusasa.
Umnanga kwa uhamba lequla eligoqela umphantambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Umnangagwa useke wafika njalo emihlanganweni etshiyeneyo ngenjongo efanayo. Kodwa izithelo ziyabonakala na, sibuze umeli wesigaba sePinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Osomabhizimusi eZimbabwe asikababoni enkomo. Ngoba nxa osomabhizimusi sebesiza eZimbabwe asisoze nje sibezwe ngelikabathi ukuthi kade bekhona. Sizababona ngokubuya kwabo, ngoba osomabhizimusi uma bebuya eZimbabwe baya bezovula amakampani. So sizabona ngokuvulwa kwamakampani, sizabona njalo ngokungena kwabantu imisebenzi. Okwamnumzana umnangagwa uthe engenile engeniswa ngamabutho, simbonile gijigijima egqoke isikhava sakhe. Engumuntu othi hayi into ziyalunga kusasa lokhu okusayo, but namhlanje asikaboni lutho. Umnangagwa mina ngokubona kwami ngumuntu okade vele ehlezi elesifiso sokufuna ukuba ngupresident welizwe, but engakwazi ukuthi ukuba ngupresident welizwe kufunani. Ngumuntu nje osetshona egijima kathesi esiyavakatshela lapho afuna ukuvakatshela khona, ethembisa abantu ukuthi lokhu yikho esiyakwenza, kodwa ngapha kuground hayi asikaboni lutho olukhanyayo ukuthi umnangagwa sibili ukubuya kwakhe. Ukutonga kwaro nxa kuye ukuthi kutonga kwaro usetongeni, ngoba asikaboni lutho oluhamba into zonke zokho zini.
Khuluma ngeviki edluleyo umnangagwa uthe osomabhizimusi abaningi asekhulumisane labo bathi basamelele ukhetho lweZimbabwe, bafuna ukubona ukuthi luzaqhutshwa ngendlela eyiyo na. Ngokuqhubeka esiyale lale ezama ukuhuga osomabhizimusi, singathi yindoda nje engafuna ukulahla ithemba.
Undoda lo ulemthwalo emlengi kakhulu nkomo phezu kwakhe. Okwakuqala umthwalo anawo ngokuthi umnangagwa uyakwazi ukuthi indlela angena ngayo kangenanga ngokhetho. Idemokhrasi njalo lemithetho eyasayinwa ngamazwe wonke ase-Afrika nase-SADC atho ukuthi khona nxa kusiya kwenziwa ukungena komunye umkhokheli kungenwa ngokhetho. Ukhetho lapha eZimbabwe aluzange ke lube khona. Ukungabi khona kwalolu khetho eZimbabwe kutho okuningi. Okwakuqala kutho ukuthi khona umnangagwa yena ungenile waba yilokho ayikho khona, kodwa abantu abakakutho ukuthi khona usengumongameli. So nxa yalokho ke uyabhodi ilizwe lonke gijima umhlaba wonke esiyazama ukuthi laye ezibika ukuthi hayi bantu bakithi ngikhona. But impumela yokuhamba kwakhe lokubhoda kwakhe asikayiboni. Akulalutho esesilubonile eZimbabwe olutshengisa ukuthi lokhu umnangagwa engenile iZimbabwe isingcono. Ngoba okwakuqala siyathola ukuthi izinto ezitolo seziphelile, izisebenzi zikahulumende ziyakhonona, kukhonona bonke kuze khona lamatitsha ababalisi nabayakhonona sebefuna ukuthi beku-strike. So akulalutho olukhanyayo lapha elizweni ukuthi umnangagwa sibisibili asekwenzile kuyini. Esikubonayo kuphela isikava sakhe. Nxa ephumile elizweni simbona ngesikava esilama-colors awe-flag yeZimbabwe. But okunye esingatsho sibili ukuthi hayi nakho sikubonile okutshengiswa ngumnangagwa esikubeni.
Mhlawumbe kusasemasinyane na kuphela ulenyanga ezintathu ezine kuphela esembusweni.
Lokho amboni mina kuguquka nkomo ngenxa yokuthi okwakuqala umnangagwa kangenanga kuhulumende ngenyanga kaNovemba. Umnangagwa ngumuntu owakade ekuhulumende kusukisela ngo-1980. Umnangagwa ube ngumuntu owakade eseduze lo mgabe kusukisela ngo-1980, sikhuluma ngaminyaka engamashumi amathathu kumbe phose ezafika amashumi amane. Akula lutho oluhle olubukekayo esingabe silubona oluvela kumnangapha ukuthi izolo lokhu usekhiphe umgabe esebenzisa otshiwenga kakutsho ukuthi khona kukhona osukuyavuka sokuthinti umnangagwa lo mgabe abanamehluko ngabantu abafanayo ngabantu akade behamba bonke kusukusela ngo-1980 kuze kube namhlanje akulalutho abangalutshintsha ukuntshontsha konke okutshontshiwe elizweni leli kwenzakele kwenziwe yibo umehluko nje kuphela ukuthi kade beqathe ngemva kwamgabe namhlanje umgabe selomkhiphile yibo asebephambi but akutsho ukuthi ubusela babo sobuyatshintsha akulanto engatshintsha akulamuntu obethembayo ngoba into eqakathekile ukuze umkhonomi lo uqalise ukuhamba nokuthembeka abathembekalanga laba bantu
umnumzana Prince Tubeko Sibanda ngumeli wePinga North edalele parliamente njalo ngwe-MDCT kusenjalo eleZimbabwe lingene omunye njalo umhlangano wezamabhizimusi kwelebhilitane owezim indaba London 2018 Investment Forum kunsukwana ezedlule abaphathintambo bengatsha zikahulumente weZimbabwe bazamile ukukhanga osomabhizimusi baseYurophu kodwa kukhanya bengaphumangala lutho kubika uEzra Chisasibanda
umhlangano lo owenzelwe esGolden seNgilandi eLondon ubuqoqwe nguhulumende emanyene lenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe edlala kwelebhilitane eye Consolidated Africa Services phansi kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi iZimbabwe isivulekile ukuzosungula ezamabhizimusi. Abaningi abakade bekhona bebeveza ukwesaba bethi kabamthembi uhulumende kaMnangagwa. Umnumzana Million Moyo osomabhizimisi owesizalwane seZimbabwe ehlala kwelebhilitane ungomunye obemenyiwe.
Bebehlangene abantu abaningi kakhulu emhlanganweni wokuinvesta eZimbabwe. Babuyile amaminista labantu abamele iZimbabwe ukuthi bazomema ama-investors. Ukuthi abuye eZimbabwe njengoba umnanango ethi Zimbabwe is open for business. Bacacile bona ngama-opportunities akhona ikakhulu nge-mining. Imibuzo ebekhona eminingi kakhulu. Imibuzo eminingi ibiseyama ekutheni kambe iZimbabwe is it safe to invest? Basoze. Baphinde bavukelwe SMPC kumbe bavukelwe ngamaganyana laba abonile ngesikhathi esedlulile
iningi labo somabhizimusi abakade bekhona emhlanganweni lo lithi lesi isikhathi sokhethwa eZimbabwe ngakho ke alwaziwa ukuthi luyahamba njani umnumzana Duke Wood ngomunye walabo abathi ayisiso sikhathi esilungileyo sokuya sungula amabhizimusi bengakaboni ukuthi ukhetho luzaqhutshwa njani
sizwile ukuthi uhulumende uthumele abantu ukuthi bebuye bezosincenga ukuthi sizame ukubisela izimali ekhaya mina nginje ngisamelele ukuthi mbone ukuthi kungena bani ukuthi abuse uMnangagwa siyakwazi ukuthi ubesebenzelana loRobert Mugabe bebulala ilizwe bebonke yebo uthi usetshintshile kodwa sisazokubona lokhu uThamisa laye anthandanga indlela ahlukumiza ngayo abanye sisamelele sibone ukuthi after elections ilizwe liyathula yini
kusobala ukuthi kubona kanye ikubona kabili abazamabhizimusi balahlelwa inotho yabo eminyakeni edlulileyo nesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe lapho imithetho yelizwe yayiguqulwa njalo nje mahlayana okwenza njalo besabele khatshana ukuthi laye uMnangagwa wasebenza lo Mugabe pho bamthembe njani ngemali zabo imbala yestudio 7 eLondon ngu-Ezra Chisasibanda
Umanyano we-MDC uxolo lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uzaphuma embusweni ngokuthula enganqotshwa kukhetho oluzayo ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi akusoze kwenzakale kalula lokhu ngoba uhulumende lo engowebutho enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Dinizulu Macaphulana yena othi abantu abaningi sebekunanzelela lokhu
kuthi zwe kancane kancane ngobulutshwana langabuningi babo kanti kodwa ngesingami abantu belizwe leZimbabwe khona beza kubona ukhetho soluphelile ukuthi kubuswa libutho kutshoni ngobana ukuchumanyana okungani kukhona kwabebutho lokuzenza bona abalungileyo abangeladlame badinga ilegitimacy bafuna ukwamukeleka emhlabeni bengakutholi ukwamukeleka umhlonga wabo ukuthi ngamasotsha lokuthi izigebengu lokuthi ngamagerilla uzavela uzavumbuluka yikho lapho ingozi ezovela khona kanti yikho abantu bakithi abazokubona khona ukuthi bazingenise kumalanga abangakanani
ngezinye indlela uthi ibandla leZANU PF kalisoze livume ukusuka embusweni alubana lithe lanqotsha kukhetho oluzayo
akwenzakali lokho Gandhi abantu ababebutho ngabempi asobokhetho kungakho vele bangadliwa nje bayaphakamisa izibhamu bethi thulana umsindo ngobana vele umbuso bawuthethe ngaleyo ndlela kambe umuntu ongene embusweni ngesikhali ungamkhipha yini ngeball point ngepensela yimethi okumele abantu beZimbabwe bayenzeni leyouthi akukaze kwenzakali ukuthi umuntu ongene ngesikhali akhitshwe ngepensela ngakho kuyingozi khonokho okwenzakala eZimbabwe ukuthi ubone abantu abafundiswa ukuthi babe ngamasotsha batrainwa ukuthi babe ngama besithi bazophatha intambo zombuso ipolitiki le administration that is ubukhokheli lokuphatha amandla akuhambelani le military ngamanga lokho abazama ukukwenza othiwe engala bomnangagwa labanye
umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula indaba zombusazwe Umanyano we-MDC Alliance uyaqhubeka ngemihlangano yawo yokukhankasela ukhetho oluzayo lapho obhoda khona ngelizwe ukukhuthaza uZulu ukuthi avotele umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli welizwe. Kodwa isimanga esikhulu ukuthi ozancintisana loChamisa emele iZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa Yena ukanya elutshaya indiva lolukhetho nanku imihlangano asiyenzile imbalwa nje lanxa ukhetho solusondele. Umongameli Mnangagwa uthi gala kuthandabuza ukuthi uzanqoba. Umbuzo omkhulu ngothi kuyini kahle kahle akuthembileyo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina kuyamangalisa kakhulu ukuthi uPresident Mnangagwa ukhanya ngaphitheka ngako ngendaba yokhetho kukanti-ke naye ungena ekhethweni okokuqala njenge-alliance kumbe njengomkhokheli we-alliance ye-MDC bengibona ukuthi befanele aphitheke kakhulu ngoba engazi ukuthi uza angathola amavoti amaningi okungakanani njalo nxa sikhangela ukuthi kulokulwisana okukhona phakathi kwabanye abantu ababeyindlela uhlangothi lweZANU abangakwazi ukuthi bamphikise bamwise abafana le-NPF lokho kompani ngani bekufanele akuqondisise lokhu kusuka kwenza ukuthi simangale phela ukuthi kade mhlawumbe ikhona into ayithembileyo uPresident Mnangagwa nxa sesiya ekhethweni
bathi indoda eginya amagano ngesithembileyo mhlawumbe usithembile mpela ubaba uMnangagwa
iyo le nto engicabangayo ukuthi mhlawumbe kukhona okuthembileyo okunye singakwaziyo okwenza ukuthi angethuki kangako nxa laba aphikisana labo kumbe laba abafuna ukumthathela isikhundla belwisa ngokuthi bathole abantu abazabavotela abaningi ngesikhathi esephuma la esekhankasa bona nizabe sefike esibangeni ukuthi mhlawumbe abantu bavele sebekhethile ukuthi bona bazavotela lebi bandla okungaba kuyisikhathi esingasihle kakhulu into engandle kakhulu kuye
I-MDCT idabukile phakathi kodwa banengi impela abantu abaya emihlanganweni kaChamisa ungathini ngalokho
ukudabuka kwe-MDC phakathi lokho ekwenzelayo ngiboni kuyukuthi kungasuka uyithathele abasekela abaningi ngendlela yokuthi abantu abaningi bese bekukhangelela ukuthi umnumzane uthwakelayo angasichiya ngakho bese bekwazi sokusala libandla le-MDC laba abaphumileyo kubandla le-MDC mba baxotshiweyo kangiboni besenza umahluko kakhulu ekutholeni abasekeli okungezwa MDC ngoba abantu bese bezimisele bekungaba yinto enzima kumbe etshiyeneyo ngabe bekuthiwa umnumzane uTsvangirai uphonge ukuvuke ngasekho engazange aguli manje khonokho bekungedusa abantu bazama ukudinga ikhaya elitsha lezimbusazwe lokho ukuthi njengoba bekuyinto ebikhangelele ukuthi hayi njengoba umuntu egula mbonani kunika abantu ixesha lokuthi bakwazi ukuthi abakukhangelele kakhulu ukuthi bazavotela ibandla le-MDC
yebo bayeza ngobuningi abantu emhlanganweni kaChamisa le-MDC Alliance yakhe kodwa singasebenzisa yini inani labantu abaza kuchamisa lenani eliya emhlanganweni kaMnangagwa ukuqatanisa sibone ukuthi mbani onganqoba kukhetho.
Ukhangela abana nangiboni kuyinto eqhathe kakhulu, ngibona kuyinto eqhathe kakhulu ekukhuthazeni abantu ukuthi bavote libandla elithize, kodwa awutshengisi ukuthi bakabe bebaningangakana nabantu abangakhetha elinye lamabandla lawa. Mbone ngane abantu bezilobho ufanele bakhangelele ukuthi ufanele kwethuse kakhulu nxa umuntu onjengoMnangagwa engakhanyiphi ijika ngokhetho esikhathini esinje, isikhathi sesisondele kangaka. Mbona ngani khonokho kutshengisa ukuthi kungabe kulokunye okuthenjwe nguhulumende okungafani lokhetho oluphathwe ngendlela emqoka elandelwa zinhlangothi eziningi emhlabeni.
Ngezinye indlela uthi mhlawumbe okuthenjwe ngoMnangagwa ikuqilibezela?
Ngibona khonokho ukuthi kungabe kuqilibezela.
UDokotela Nkululeko Sipanda uhlaziya ezombusazwe. Odokotela bathi uhulumende kumele abele ugatsha lwezempila kahle imali enengi ngaso sonke isikhathi nxa ehlela uluhlu lwe-budget ukuze lolu gatsha luvuselelwe njalo kwenqatshelwe ukusilela kwemithi ezibhedlela lokukhalala kwezisebenzi zempila kahle umsebenzi. Odokotela laba sebelesikhathi esifika phose inyanga bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uMnumzana Mxolisi Ngwenya.
Into yokuqala ukuthi kuleyo kuthiwa yi-Abuja Declaration ethi yona kakufakwe 15% e-treasury kumbe i-finance kumbe i-budget yelizwe iye kwezempilakahle. Kakwenzakalanga lokhu eZimbabwe, yinto yokuqala. Into yesibili, umkhokheleli wezempilakahle uDr David Barenyata akame ukukhuluma into ezingasizi, enze umsebenzi wakhe, ngoba indaba yokulala emsebenzini bethu kasiyithandi, kasiyithakazeleli, ngoba abantu bayagula bafuna ukulala.
Lithi umumo ezibhedlela kawumanga kuhle, yebo siyakwazi sonkeni ukubana ziyasilela izinto zokusebenzisa ekwelapheni abantu. Kahle kahle kuyini ongathi kusilela kakhulu?
Umbuzo wena uthi kuyini engathi kusilela kakhulu, kodwa bendani ukuthi ngithi kuyini okungasileli kakhulu? Ngoba kakukho okungasileliyo, isibhedlela kasila lutho.
Kuyafana nje ezibhedlela zemadolobheni lezemaphandleni.
Ezemakhaya kuyenzakala ukuthi kwesinye isikhathi kubuya abantu okuthiwa ngabadona befake khonokho kukhona, kodwa ezedolobheni hhayi kakula lutho. Qiniso, sibamba amagazi ngezandla zethu ezingagqokanga amagilavu, silapha abantwana ngemithi okuthiwa yisizibili iy'nsuku zawo zokuqala, kunjalo nje omama ababelethayo siba lapha singelawo lawo okuthiwa ngamadrip okuthi kungafika khona isimo esokuthi sokumele kusetshenziswe okusheshwa sekelahlekelela igazi eliningi. Kasilakho esikubanika khona.
Uthi libamba igazi labantu ngezandla kwesinye isikhathi, amagilavu lama-gloves lawo ayasilela uhulumende kalayo imali yokuwathenga?
Kungekho konke, ibhokisi lama-gloves le-$4 liyabe lingekho.
Lithi umuntu ongethembekanga kakhulu ngumphathintambo wezempilakahle uMnumzana David Parirenyatwa, kodwa uMongameli Mnangagwa lithi yindoda elokuthembeka mpela, lichoni lapho?
Yebo simthembile, kodwa besicela ukuthi kaloke phansi ngoba imithetho uyayazi, njengento esithembekileyo kakuthatha isikhathi kuloba phansi kubuye ngendlela zakhona ezemthetho okuthiwa yi-bipartite negotiation forum. Hhayi sisayini lathi sibuyele emsebenzini. Kodwa uminista uParirenyata hhayi ngeke samthemba, umuntu owatshela ilizwe lonke into engayisiyo ukuthi sivumelene, hhayi kasiphela themba layo.
UMnumzana Mxolisi Ngwenya isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
No, I'm single.
Sifike amaphethelweni ezindaba zekuseni isihlobo esithandekayo. Asihlanganeni kundaba zakusihlwa. Singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Ukulwisana okukhona kubandla le-MDCT sokufinyelele ugatsha lwaleli bandla eMelika. Incwadi kwezombusazwe zithi uhulumende kamongameli Mnangagwa ulakho ukwalela embusweni enganqotshwa kukhetho. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.